usupho olukhona ke ukuthi imisebenzi yethu imile njengabantu abaphila ngokuzisebenza. Khathesi abantu asisela income, asisela nzuzo, akusela esingathi thina sibuya sikuzuzile ukuphela kwelanga ngelanga, ngoba abantu sebetshona besezindlini. Kutsho ukuthi ke means of livelihood has been seriously affected. Abantu sebetshona behlezi ezindlini, ababelakho ababekulondolozile sokuphelile. Enye into esihlukuluzayo ukuthi sithenjiswe ke i-cushioning allowance, kumbe i-COVID-19 mitigation fund le ekhulunywe ngayo nge-phase 1 ye-lockdown. Kodwa-ke sacelwa-ke ukuthi njengabantu abaphila ngokuthengisa-ke sihambise-ke ama-details ethu through ama-associations esisebenza ngaphansi kwawo. Uhulumende-ke uza ukuthi-ke ancedise laba abantu abalahlekelwe inzuzo ngemali-ke okuthiwa-ke i-cushioning allowance. Leyo mali lokho ekhulunyweyo asikayitholi. Besibuza nje amalunga ethu kuma-ward post wonke akabulawayo ukuthi kambe ukhona oseyizuzile yini. Thina kwethu i-organization association lama-members akakho wayithola leyo mali. Kanti njalo into esukuluzayo ukuthi leyo mali ngokuzwa kwethu kukhulunywa nge-200 pound. I-200 pound kambe nxa sikhangele i-21 days ingaphilisa umuntu na? Besifisa ukuthi ngawo uhulumende layo uyenza nje ahambelane lesikubona kubomakhelwana bethu amazisakhelane la ukuthi at least nxa bengathi i-family nganye ine equivalent ye-50 kg impufu, ama-cooking oil, ukudla nje okungenza abantu baphile okwesibanga soneso ese-21 days. Kungenjalo sibona uhlupho olukhulu kakhulu ezindlini lapha, indlala size siqalise ukuthi ihlasela abantu.
Ukuxotshwa kwenu ku-5th Avenue koBulawayo kuliphambanise njani njengabantu abathengisayo?
I-ultimatum siyibonile, njalo thina sayibuza ke i-council layo yathi yona hayi, isiqondiso leso isitholile ku-ministry ye-local government, le ministry ye-lands, agriculture, water and rural resettlement, esokuthi sokumele-ke indawo ikakhulu u-5 Avenue. Sizakhumbula ukuthi u-5 Avenue ubevele ebekwe eceleni ukuthi yindawo ezakuba le mkambo yama-vendors. So iningi lamalunga ethwa laphana sebedilikelwe-ke indlela zokuphila, indawo akade bephila kiyo, indawo ekade ilama-customers abo. Sisola-ke futhi khonokho ukuthi uhulumende kazange anike lama-councils, anike kanye lathi ithuba lokuthi sizilungiselele, kumbe sinike ithuba lokuthi basibize lathi sibe lokunye singakutsho, like esingathi ngamanye amazwi i-stakeholder involvement, ukuthi basinxuse kulowo mhlangano lathi siye yelwa sinikwe inothisi eyaneleyo ngaleli nyathelo uhulumente aselithatha. Manje-ke uzananzelela ukuthi isinyathelo leli balithethe ngesikhathi se-lockdown singekho sesizwa sokuthiwa-ke sokumele abantu siyedudula-ke imikambo yethu, siyedudula-ke imithunzi yethu ekade sithengisela kiyo. Sibona ingani lokho ikubamba abantu ngendlela embi.